siyakudinga okuhle okungakwenziwe uRobert Mugabe kuleli lizwe. Ikakhulu ngikhulumela thina esivele emathebeleni le Midlands esiloku sibuhlungula namhlanje esingasozamxolela uRobert Mugabe ukuthi ukubulala nje abantu abangelasono, abantwana lezalukazi labafazi lamaxhegu, abantu abangalazikhali okuthiwa zi-defenseless and armed civilians. Khonokho sifica kunzima ukuthi ungama laphana uthi wena uyambonga umuntu lo kulento ayenzayo emhlabeni. Sikubeke eceleni khona lokhu, sikhangele ukudubeka okwenziwa ngabantu belizwe lenaleli ikakhulu singakithi emathebeleni. Abantu kuyadutshekwa, kuyalanjwa, abantwana kabasebenzi, ilizwe libuyela emuva, litshonile, akula ntuthuko, akula nto ethengisa ingqubela phambili. Yikho uthi abantu bamkhumbule ngani, bamkhumbuleleni nxa kuthiwa lilanga lakhe lokuzalwa babemkhumbulelani? Akula mpendulo engabe kasobali ukuthi abantu bangamkhumbulela lokhu okuhle akwenzayo. Iminyaka engu-37 lokhu angenayo embusweni, abantu siyahawula kuleli lizwe, kuyadutshekwa, abantu bayesaba khona. Ukwesaba nje ukuthi ukukhuluma lezi engizikhulumayo abantu abaningi bayesaba, asikhululekanga. Yiko nxa abantu bengakhululekanga phezu kwalokhu kwachitha igazi labantu bethu bafuna ukukhululeka, bangathi simbongeni uRobert Mugabe.
Khona kungani bemkhonza kangaka uMgabe abantu bezanu PF? Sibonile yebo iyunivesithi leyasebeyisungulile okuthiwa iRobert Mugabe University, nanku sokule khefu likamongameli Mugabe, bafuna njalo idamu letokwemkosi liphiwe igama likamongameli Mugabe. Kuyini okwenzakalayo lapha? Ikukhonza idlozi lisaphila na?
Angithi siyakhumbula abaningi abakhokheli bezanu besithi uMgabe ngunkulunkulu wabo, uMgabe nguJesu wabo. Ngezinye indlela lokho esikhala ngakho thina kabakuboni kuyizinto eziqakathekileyo ukuthi ziyalungiswa elizweni ngaleli. Sebekhangela ukuthi sesiyakufa,